Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Na kuze kuseni mthwakazi ku Studio 7 ngolwesibili mhlaka 7 kuLwezi 2023. Igama Muntungameli Nkomo. Ezihamba phambili. Umthethwandaba we-Nomination Court uzahlala namuhla ubhalisa labo abazancintisa kukhetho lwama-by-elections olubangelwe ukuxotshiswa kwamalunga e-TCC edale lephalamende lakumakhansili ngumnumzana Sengezo-Chabangu. Kuqhamuke ukukhulumisana kubi phakathi kwabasekeli be-TCC abakucele likaChabangu labasekela umkhokheli webandla umnumzana Nelson Chamisa emahofisini eZimbabwe Electoral Commission koBulawayo izolo. Kwanela inyanga namuhla kuqale impi phakathi kweHamas le-Israel umanyana we-United Nations ukhala ngokuthi liyanda inani labantu makhaza labantwana ababulawa ngamabhomba e-Israel e-Gaza Strip. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umthethwandaba we-Nomination Court uzahlala namuhla ubhalisa amabizo alabo abazancintisa kukhetho lwama-by-elections olokuvala izikhenxe ezivuleke edale lephalamende lakumakhansili ngemva kokuxotshiswa kwamalunga e-TCC ngumnumzana Sengezo-Chabangu yena ozithi nguye unobhala jikelele waleli bandla. Umthethwandaba lo uzahlala endaweni ezivalisa koBulawayo eHarare eLupane laseGwanda kusukela ngehola lechumi ekuseni 10 o'clock usiyavala ngehola lesinentambama 4 o'clock. Umthethwandaba weLupane uzabhalisa amabizo abazancintisa emathebeleleni North kuthi oweGwanda ubhalise abazancintisa emathebeleleni South. Abakucele likaChabangu labasekela umholi webandla umnumzana Nelson Chamisa bazabhalisa bonke bephansi kweTCC okuzabangela ukuthi kube labantu ababili kumbe abedlula lapho abazancintisa kusikhundla sinye bemelele libandla. Intathelizindaba yethu Ezra Chisaspanda uxoxelo Chabangu yena osolwa licele likaChamisa lisithi usetshenziswa iZanu PF.
Asoke siyekele ispace, democratic space, for that matter, ukuthi singazisangeni yithi esasicreatayo kumele singene ku-by-election.
Sizokungena kanjani?
Sizasebenzisa uhlelo lwaluvele lukhona ukuthi ama-candidates ayekhethiwe, abakhona ama-candidates athekhethiwe ngezinye izizathu ezishiyeneyo. Umuntu waba ngu-number one wabuya wakhitshwa, kwangena umuntu vele mhlawumbe akade engekho ku-race kumbe kwangena u-number three. So asisoke sibe lohlelo oluza kuya lube khona ngaphandle kokuthi sithathe bona ababantu ababevele bekhethwe ngabantu sibabisele, ngoba yibo ababengama-favorites, yibo abantu abafunwa ngabantu. So sizababisela, yiyo i-opportunity esibanika yona ukuthi bayirepresenta abantu kuzindawo ezishiyeneyo, whether kusekhansilini kumbe kuseparlament.
Kunjalo kukhangale yini ukubizwa abanye okuthiwa yima-recalling azayenzakala yini?
Ama-recall azayenzakala ngoba into le yama-recalls kumele ibe yi-national. Udaba lolu olwenzakalayo alwenzakalanga emathebeleleni, but saluqalise emathebeleleni ngezizathu ezijiyeneyo. Sizahamba-ke siye kumaswingo, sizahamba siye kumashonaland east, west central, sizahamba emanicaland, sizahamba emidlands, sizahamba eHarare ngendlela efananayo ukusibuzisisa, sicubungula ukuthi kungakukhona yini okwenzakalayo okufana naloko emathebeleleni. Kodwa sesivele sesikutholile ukuthi kukhona okwedlula futhi okwenzakala emathebeleleni. So ama-recalls, yes, bakhona abantu abazakhitshwa. Ukuthi kodwa abazakhitshwa nini, lokho kuzaba ku-leadership, akusonto engayikhuluma kathesi. Bazabona nje abantu sebekhitshiwe kumbe sebesibabhalele izincwadi ukuthi sebekhitshwa.
Ilizwi kubalandeli bebandla lakho le-TBC.
Ilizwi ngelokuthi nansi isinqumo esesivelile esenkantolo sisamukelenini celebratanini ukuthi selivunyelwa kathesi ukuthi likhulume izinto ezilihluphayo. Selivunyelwa njalo ukuthi sikhulume ngeCongress, selizavunyelwa njalo ukuthi sikhulume ngeleadership ade liyikhalela ukuthi lifuna ukuthi lihambelani libe lama-structures sasiqalisa iMDC abantu babephiwa indlela yokuthi bazikhethe ukuthi bazikhokhelele kuma district kuma ward success ku TRC kwathiwa kusela lokho khonokuyana akubula sense of ownership sense of ownership ukuthi into le abantu baze babone ukuthi ngeyabo kumele babe involved in it babe ngamalunga ebandla njalo kube lama cards azaba khona sizaba le drive yama cards ukwenzela ukuthi abantu bajoine iparty ube le card lakho abantu badingwe galia, badingwele ama-caps, badingwele ama-zambia, ukwenzela ukuthi kukhanye, bagiye, wazakale, bafanele lamaluba, njengoba libona ukuthi iyelo inhleka okumangalisayo, kodwa abantu abalayo yona leyana i-uniform, ibonakala kuphela ngemva kwama-elections. So we will do that. I-office yami iza kukhangela konke khonokuyana, so ngiyalicela uZulu ukuthi lisixhase kulolu daba lokuthi sizama ngendlela zonke ukuthi i-party siyibisele lapho yayivele ikhona, lapho lalikwazi khona ukuthi i-politics nxa sifuna ukuthi sizidlale sizidlala njani nxa sifuna ukuthi sikhiphe izano siyikhipha ngayiphi indlela singeke sikhiphe izano ne-strategy of ambiguity singeke sikhiphe izano ngokungena ngenyovane kumele sibakhangele ngamehlo siyibambe impofu siyibambe inyati ngempondo ayikhona ukuthi siyiflathele sibe sisingayiflathela sithi sizakhipha okungemuva kwethu ukwenzela ukuthi ingene singeke singene nyovane nyovane akungeni le gumeni kuyazila ukuthi ungene nyovane
umnumzana Sengezo Cabangu ngozithi ungunobhala jikelele webandla le-TRC lanxa abanye abakucele likamnumzana Chamisa bekufakaza ukuthi bazancintisa kulolu khetho isikhulumeli saleli bandla umnumzana Promise Mkhwanazi lo msekeli wakhe umnumzana Gift Ostalosi siziva abaphendulanga imibuzo yethu. Bebengadobhi njalo incingo zethu. Kusenjalo kubikwa kuqhamuke ingxabangxoza kobulawayo izolo phakathi kwamalunga e-TRC lapho abasebenza loCabangu abathi amalunga aleli bandla ahamba loChamisa. Ethu sele khona isikhulumeli sikaCabangu umnumzana Khaliphani Phugeni. UPhugeni uchasisele usithandekile emhlanga weStudio 7 okunengi ngokwenzakeleyo.
Bekukhona okudinga ukuthi kwenziwe ezekhi lapha ezekhi ngale Belmont. So ngafika ngangena bekule 3 abafowethu abarikholwayo 3 or 5 or so I'm not sure of the number ngafika ngabingelela abantu bezekhi ngabingelela laba abafowethu laba hayi sibingelelane kube mnandi sibili abanye omunye azambize sibili international spokesperson hayi sijoke but hayi manje siyabuyela siyi-independent ngithi hayi ngibishisela kahle abanye bambuze kathi sikhutshelweni thina mina njengoba ngiwakompofu bese ngithi hayi angazi bese ngilanda umhlangamhlanga bese ngilanda umhlangamhlanga kathi manje umalume wami limkhuphe nangumuntu wakompofu limkhupheleni omunye athi hayi mina ngidonga ngithi hayi manje uthi kube yi-mistake bangamelanga ukuthi ngabe ngiphumile and then it turns out ukuthi at that time bese kulabanye asebephume bayaphandle bayakhuluma ukuthi ngikhona phakathi so basebeba ngabantu asebesenzana i-reinforcement bafonelana ke baba baningi so mase ngibuya ke mina laphana ngifika ngingena emotweni kamhlanga kathi umfowethu sesephumile ezwale ndaba ye-reinforcement wahamba lo omunye olijayela uyakhuluma umakazi ukuthi imphuge ngakhona uthi ubumnandilinda uphuge ndandinda uphuge nda mna sengimlanda ukuthi hayi yini mpela uphuge ngakhona athatha iselfi hayi yase yasuka-ke lapho-ke kwaba ngumsindo-ke omkhulu ukuthi wena phugeni ufunde kakhulu awungeke ukuthi ufunde kakhulu wenze ngathi ngithi ngenzeni mina ngoba phela mna kwami kukhuluma kuphela anti mina ngingu-spokesperson kwathiwa thina singene singama-girlfriends manje lina selifaka ama-girlfriends ngithi angazi ukuthi ukhuluma ngani nakho decision engiyenzayo lokuthi kungene bani kwathini angikwazi
konke lokho so in reinforcement yabithe isifika ke twana ngubuke nabo bebezogcwala lapho umhlanga wasashesha ke wavala imota ke wa driver away ke kodwa hayi bese kungumsindo ngoba usiso ubeni about 500 meters away uzwile umsindo wakhona they still remain abafowethu wethu aba confused of course la maestenzo ama decisions I'm not even there ngiyatshelwa mina ukuthi ayisokwenziwe lokhu lalo
umnumzana Khalipani Phukeni isikhulumeli sikamnumzana Sengezochaba ngu usanekile mhlanga uxoxe njalo lobe ngumsekeli kameya wakobulawayo umnumzana Donaldson Mabutho yena uxoxiswe nguchabangu ekubeni ngukansila wempophoma
incwadi yomongameli wethu ibikhona lalabo ke abasayinelayo bakwa-accepta besekuthi baamukele amaphepha ethu and we are happy ukuthi lokho sime lapho esasime khona and izakhamizi zakobulawayo lobulawo kuyakwazi ukuthi inkokheli zabo ngoba abantu bazakhuluma ubulawo uzakhuluma
amalunga ebandla leno axotshwa kubandla le-CCC lo mthethwandaba wokuvuma manje lizayinelisa yini ukuncintisa njenge-CCC amaphepha yena azapasa yini i-nomination courting hlala njalo ngasoza liphikise yini umnumzana Chabanga
hayi mina ngeke ngakhuluma ngoChabanga ngoba la ulahlekile uhlanisathi gange siyale mina ngikhuluma ngevision epart ekhokhelwa ngumongameli wethu babo advocate Nelson Chamisa uChamisa akazange xotshe umuntu lokho kwenzeka lemtoto endaba yebo siyakuhlonipha ngokukhona le but ngokwabo labo Chabanga lokho lingayabuza inkundla ye-electoral court ukuthi kanti laba nibamukele njani njengoba bona besithi baqotshwa singaze sibuyele besilikhule siyabuyela futhi besilikhule siyabuyela futhi kuzaze kulunge kuqonde ngoba asingeke salahlela amasimindo akho ukuthi hayi ngcono zidle abantu bakubulawa sozibe kuvume xa bevumela lakho ke abakutshengise khonokho mhlaka-9 December bekhulume sothi hayi lina silazi laqotshwa
kodwa sokuzaba la ma-double candidates o-CCC ababili
hayi nxabe ngabisa ama-double candidate mina I'm ready for anyone ngimlindele lalo bazamfake ukuthi hayi ngena mina bengifuna yena uChabanga ukuthi ezoncintisana lami la ukuthi sibone ukuthi indula umabutho kumbe uChabanga
sizwile njalo ukuthi kube le ngxabangxoza lapho umnumzana Phukeni ethuselwe khona ngamalunga ebandla le-CCC axotshwayo
hayi mina ngama-featuring ngathi angilanto engiyazi kodwa ngenyile umlayezo kumfowethu Phukeni I think kumele eme lapha eme khona kuba uMonzora andiyazi ngoba akusisile lokho ukuthi kube engxabangxoza phambi kwe-nomination kodwa kwahamba njani kwathi umsobho kwasala amaqanda hayi lokho asikwazi ukuthe kodwa my advice as a brother it's a brotherly advice kabuyele ngakibo kule identity ulo phawu
umnumzana Donaldson Mabutho uxotshiswe ngumnumzana Sengezochabangu esikhundleni sikakhansila wakobulawayo futhi ube ngumsekeli kameya waleli dolobho Seli kubonile na okusemaphephandabeni Iphephandaba le-Chronicle lithi liyanda inani labantu abafela emigodini yokwemba amatshe aligugu ngoba abanengi babo besenza lokhu ngaphandle komthetho emigodini eyingozi Iphephandaba le-Herald lona lithi igqweta elikhulu likahulumende u-Attorney General omutsha unkosikazi Virginia Mabhiza ufungiswe ukuqala umsebenzi ngumongameli Emmerson Mnangagwa izolo wathembisa ukusebenza gadalala Sesingena kumbiko elisithumela yona balaleli likhuluma okusenhliziyweni zenu.
Studio 7 salibona livuka njani labalaleli. Amina since nje ngase ngingasavuli ne Studio 7 because of i-CCC. Ilo msindo, abantu bakhona balo msindo. Ma uthi uyavula iStudio 7, uthola iCCC abantu bakhona belo msindo. Kwamanje ngamahundu ntula, oluzwe elinye libhonga ngaphela inye ngapha. Uchabangu rogo, whatsoever. Triple C liyayangisa. Oka manje lithi alihambe kuyavota ukuvotela amakhansela. Lisutsa bani, lisutsa bani. Lisigwaza ngowenu. Ingacabanga ukuthi thina siyalincenga. Mali ingafuni ukuphuma vele eZimbabwe. Ichamisa ngabe ikhona vele kupolitiki because ichamisa kala sithunzi. Ichamisa yilona umuntu ongala sithunzi wakho kwabulawa uMbongeni Ncube phambi kwakhe president enjani naleyo. Mina kuba kuya ngami kuyingifamily kaMbongeni Ncube. Kuba ngakhokhisa uChamisa i-500,000. Abantu bakibo kaMbongeni Ncube makwe ukuthi basaphila bakhona bayezwa. Bangithinte la. Bafunela amaloya babophisa uChamisa. Umntwana wabo wafa phambi kukaChamisa umntwana wabo esiya kufa ebulawa ngabantu abeseyakuthatha uMbongeni Ncube phambi kukaChamisa. Ngoba wathi uma uMbongeni ebaleka wabalekela kupresidenti wakhe phela uChamisa. Uchamisa ngoba kala sithunzi befika bemthathela khona lapho bemtshaba eze bembulala. Uchamisa ebhekile ayizothi president kwalokho. Kuba nje bathola umuntu wabophisa uChamisa fanele bathole i-500,000 kuChamisa.
Studio 7 litshona njani basazi bethu kahle?
Yeye.
Asicela lakulike lidlale phela ama-audio wethu. Hawu, kathi sawonani kathi. Sawonani. Hayi, ufisa ukuncoma kuphela uShabanga. Hayi. Hayi, lubaba lo hayi ngeke. Singakutsho nje ukuthi ama-triplis uyamahle. Uma ungayazi ipolitiki useza khuntinya lokuthi wena uShabanga uShabanga. But uma uzazi ukuthi uyi-MP under i-triplis kumbe uyi-senator or uyini usesikhundleni. Kuyokusiza ukuthi ugide isidingo sikaShabanga right now ngoba kwayona i-triplis ayiselayo into ezayenza ngoba amazi kumbe la abathi abamazi ipolitiki machawe ingenye into edinga ukuthi uyi-understand ayidingi ukuthi uyizwe umuntu ukuthi usithoni yayixoxe yayazi politiki uShabanga uhamba ngepolitiki kahambi ngepolitiki yepapa lamagwinya hamba yepolitiki straight yesemthethweni ngakuzombona ehambe wina amakhese ndi uzo uyobacotha bonke abangalandeli ipolitiki kumba bangalandeli umthetho kaSG uyobacotha bonke bayophuma and akula muntu ozomenza lutho futhi la iTriple C isezi angeke sakhona ukumcotha izilongo mayihlule kukuyiwina le case.
Vuka mthwakazi vuka abantu yithi abantu yithi yithi abantu salibonani mahlabezulu mthwakazi omuhle ngiyalinxusa njalo ngiyalicela ngesisa sonke ukuba kobulawayo asizameni ukuthi sivoteleni i-MRP imthwakazi Republic Party kula ama-by-elections azayo singakhalali ngoba singakhalala sesinikeza iZANU-PF ithuba lokuba igcine ithola i-2/3 majority eParliament eyinto esilwalayo esingafuniyo ukuthi ibe iyithole njalo asifuna ukuthi ingasiyabusa ibulawayo ibulawayo umzi omkhulu wamaNdebele okamzilikazi kamashobana asiyalinde ibulawayo yethu bengaze bebelokhu besithathela kancane kancane ngapha emakhaya emaphandleni ibulawayo yale iqinile iyimbumba itesaka ngudlovu okhulumayo etholojo kuwadi 12. Ngicela senzeni njalo naso isimemo engilaso bangithi ngiyabonga.
Kunjani kunjani kustudio 7 omuhle ngikhuluma ngisentaba zinduna egadadi la. Umsakazi wami kwenzakale isimanga lapha okwenzakaleyo bekulabantu ake mthwakazi lapha athi bebengumgqibelo bese kwenza lokhani okuthiwa okwemtolo laphana ukuzokhumbula amakhawe lawana sithiya igadadi laphana. Mina njengomculi ngizamile ukufaka imiculo njengoba nisikhathi esiningi ngifaka umculo laphana abantu bajabule kube kuhle. Ngicelwe ngabanye ukuthi ayibhalisa intathen abantu tese ngisithi ngiyaxhaka imiculo laphana abangitshela ukuthi abafuni ingoma zamashona kodwa ingoma de ngizihlabela besingesesindebeleni ngiyathaya nje imisebe yesindebele isinkwa yesindebeleni. Azange ngiphatheke kuhle umsakazi wami. Ngathi sengisuka laphana ngasuka sengikhalala sengihambela abantu labana babedagi ubuningi babonela abana babegqoka amabheju bangilandela ngobuningi bezama ukuthi balisane lami kabanzi kodwa hayi abasazange bangilalameli kodwa ngithi kungasenani lina abantu bemthwakazi ngithanda ukuthi ngiliqondise thina sihlala lapha entabazinduna abantu bakithi abakaze babona ubunqunu bethu thina le liyaligqoka imisisi lihamba ngamaphenti abanye veleli ngalamaphenti linqununqununqunu bhunya ize etshengisa abantu abethu entabazinduna lapho ubunqunu benu omama laba ababebuyile ababegqoke iziketi lezana ababephakamisile iziketi zikhona leziyimfitshane kukhanya imilenze kukhanya amaphrinti ukucina kweprinti yomuntu ongumama kanti yikho kubuyela emasikweni yini lokho elithi abantu ababuyela emasikweni ochaka yikho ababebenza yini olobhengula yibo ababebenza yikho ababebenza yini ngoba selihambaze nina wami umntwana khona aphekhakakazi abona iphenti lami ngaphandle kokuthi alibone ecingweni kodwa kuyisimanga ukuthi lina liyabuya ligida livulela abantwana amaphenti ibiyisenza into eziyisimanga njalo indawo liyana yikamathoyilethi lapha ibuya libuthane libaningi ligcwalisa iganga leliyana idoti abantu basale bephila nzima bephefumula umoya ongcolileyo umoya wenu lisuka la ukhathana ngicela ukuthi next time nxa libuya libuye lilungiselele ukuthi laphana kube lezambuzi lamathoyilethi kube qini libe ligqoke kahle le msitheni ukuze abantu abethu bangasali bebona ihlazo lenhlamba yenu elibuya lizoyenza esigabeni sethu lithiya lingcolisa indawo yethu ngedoti yenu asali ukuthi amakhawa akhunjulwe kodwa sicela ukuthi libuye lile nhlonipho lingasibuye lilihambaze
lawo bekungamazwi enu linaba laleli beStudio 7 elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 Kwanela inyanga egcweleyo namuhla kuqale impi phakathi kweHamas leIsrael. Umanyano weUnited Nations ukhala ngokuthi liyanda inani labantu makhaza kanye labantwana ababulawa ngamabhomba eIsrael eGaza Strip. Unobhala jikelele womanyano weUnited Nations umnumzana Antonio Guterres Kutshele intatheli zindaba eNew York izolo ukuthi kumele iHamas leIsrael zibeke phansi izikhali ukuze kuphathiswe abantu abadinga usizo oluphuthumayo kulindawo. Umongameli waseMelika umnumzana Joe Biden yena ubikwa ekhulume lo mkhokheli kahulumende weIsrael. Umnumzana Benjamin Netanyahu izolo mayelana ngokumisa limpi. Kusenjalo, owake waba ngumongameli weMelika umnumzana Donald Trump umiswe emthethwandaba eNew York izolo esetheswa icala lokuqamba amanga ngenotho yakhe ukuze ethole izikwelede emabhanga. Esipha ubufakazi phambi kwenkundla umnumzana Trump uchothoze umahluli lomtshutshisi esithi ngabantu abamzondayo abamhlukuluza ngabomo nje ngendaba zombusazwe sixoxe lolandela ezombusazwe zeMelika futhi eyingcwethi kwezombusazwe umnumzana efidlela Ncube
Into enkulu yikuthi uTrump uyile yena ngokwakhe mathupha emthethwandaba kuyinto ecakathekileyo eMelika lathe siyidingayo eZimbabwe ukuthiwa yi-equality before the law kulingana kwabantu emthethweni kalanga wathi mina kangiye emthethweni ngokuba eZimbabwe sihlangana lesimo sokuthi abebandle libusayo kabayi emthethwandaba ngendlela le esikhangelele kuyo kababotshwa ngendlela leyo kubotshwa laba abaqembe liphikisayo kodwa esikubonileyo eMelika yikuthi uTrump lanxa engu-former president lanxa engumuntu owayebusa lanxa engumuntu olemali lanxa engumuntu omkhulu uyile emthethwandaba wakhuluma zona lezi zinto lanxa abantu bengasuthise ukuthi kasazikhulumanga kahle bebona ekade ehlambalaze eseyisa isenza konke lokhuyana okukhulu yikuthi konke lokhu bekukhulume semthethwandaba kuyinto enhle kakhulu eMelika
uTrump siyazi ukuthi useke wamiswa njalo enkantolo ebhekane lamanye amacala njalo njengomuntu oncintisayo kukhetho lukamongameli edinga ukubuyela kulesi sikhundla ngomnyaka ozayo sesibonile ukuthi kubandla lakhe lama-Republicans nguye okhokhelayo njalo oqhubeka ethola usekelo Ngezinye indlela singathi ukumiswa enkantolo lokhu kumenza athole usekelo yini uTrump?
Ebantwini abavele bemthanda uTrump bazamthanda kakhulu okuphindwe kanenge ngesenzo sona lesi sokuthi aye emthethwandaba ngoba babembona ethwele isiphambano sabo ebahluphekela kakhulu okwedlula laba abanye. Bazaqina kakhulu ke ngomva kwakhe. Angalimala khona kukulaba abazimeleyo esithi ngama-independent abaya ngokuthi umuntu ukhulumani basebelandela khona lokho. Lapho angalimala khona kodwa ke kulabo abavele bemsekela hayi kuza kwenza ukuthi aqine kakhulu kuma primary e Republican Party ukuza umpha amathuba amakhulu kakhulu ukuthi aphumelele kancane vele ngu number 1 lokhu okwenzakala ukuthi ayemthethwandaba kuza kwenza ukuthi abantu bamthande kakhulu abavele bemthanda sengalimala nje kulaba abanye kodwa angiboni ngalesi sikhathi ukuthi kuzaba ukulimala okukhulu kakhulu.
Umongameli Biden olilunga lebandla lama-Democrats ngakolunye uhlangothi sibona la edonsa nzima kuphenyo lokhu esingathi ngama-polls. Alubana ethe waba nguye ongqikilana loTrump kukhetho lukamongameli ngomnyaka ozayo singabona izalankomoni.
UBiden abantu abaningi bambone sekhulile kakhulu okuyinto ezamlimaza nxa ngabe eyicandidate ngo-2024 ku-presidential election. Kodwa kusengalimala vele khona ku-Democratic Party okungenzeka ukuthi kunyaka lozayo sibona abanye besukuma besithi hayi fakani mina. Angiboni ukuthi uzangena eyedwa ama primary Democratic Party bazasukuma babe banenge abantu bazabe sithi usekhulile kakhulu angekaza anqobe ama Republicans. Into ezabekhunywa kakhulu ukuthi sidinga umuntu ozanqoba uTrump, sidinga umuntu ozanqoba uTrump, sidinga umuntu ozanqoba uTrump. Yikho abazabe bekukhuluma abe Democratic Party kakhulu. Ngakho ke uBiden ambona ukuthi bazabe bese siqiniseko ngeminyaka yakhe ukuthi usenganqoba ukhetho i-general election ngo-2024.
Umnumzana efidlela Ncube uyingcweti yecobungula ezombusazwe futhi ukhokhela inhlanganiso ye-National Consumer Rights Association. Hala sempandeni uThemba Maseko ehlabela ke kamnandi lapho esiqhubela uhlelo lwethu sikhangele ebezihamba phambili. Umthethwandaba wenomination court uzahlala namuhla ubhalisa amabizo alabo abazancintisa kukhetho lwama-by-elections olubangelwe ukuxotshiswa kwamalunga e-TRIPC kuphalamende lakumakhansili ngumnumzana Sengezo Chabangu. Likhumbule zikhona izakusihlwa mthwakazi omuhle. Mina lani asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa. Olivalelisayo, Muntungamilinkomo. Litshone kuhle.